into eqabe ukuthi nganxa uhulumende ebone into wayifaka singasukiseki ngayo sinokunye okungcono esifanele kungasebenza asikufake into letafuleni ukwenza into nako kulungiswe kuhambe njalo futhi sinomcabango ukuthi bona into lezi ziyathiyana sigaba ngesigaba awusuze kufana nokwenziwa eHarare lalokho kwenziwa lapha koBulawayo kumbe uzenziwa eCholocho kumbe uzenziwa koMrambinda mina lokho ngikukhuluma ngoba lami ngomunye walaba abake bahlala phansi lapha koBulawayo ngathi hayi koBulawayo lapha mina ngibona ngathi into leyo ukuthi ihambe kuhle ifike ebantwini asimele ube lokhu sifake ezitolo ezisedolobheni zena ngoba yizo ezigcina zithipha impuphu igcwale emakethi labana sezithengisa emsikeni omnyama laba ukuthi i-black market asihambiseni impuphu lezi emalomithini lapho esihlala khona ezitolo zenu lapho esithenga khona lapho engikwazi kontona ngiyafika ngingene uthi uma bayamazi ihlala khona ephelandaba kumbe eminyela nxawe uthuma sibonakale kefuna ukuthuma le mpuphu ezingu-20 sokuthi hawu kanti uthuma suzamani kodwa nxa uthuma ngangena labana ngoba kakwazi ukuthi imuli yake vele ulabantwana abahlanu kumbe abayisithupha azithengele umgodla wake mpuphu ahambe endlini so ngisiba ngcono niwubono wami lami engiwubonayo esengiwufakile lami ehofisini kaminister wethu lapho koBulawayo ehulumende lawo uwamukele wona lowo mbono yinto esizayenzakala lapho koBulawayo so hanta kwenti akusho ukuthi nxa uhulumende ngatiyeshele zamakhuphoni so inkosi yomele kubanzi khona hanta wona vele sokucast in stone no umuntu ofaka izinto ngumuntu njengawe ongakwanisa ukubona kuhle kumbe abonele emadizaneni abone okufitshane so kuyaqondiswana kuhle kufake imibono yonke into zihambe ngendlela efaneleyo
ye nanti udaba babangwena
aphela nguze uba uthi mavele uyalo ukuthi ikhupho ngiyayisebenza khona nje ule ndlela zokukhuluma ngakho kodwa okhona madoda yokuthi iZANU-P F le ebusayele sebephelelwe imizamo into zemakhuphoni ezasenzwa ngama-Russian ngama-communisti kudala ngama-1930 something sokulethwa ikhuphoni kalilethi mumbu kalilimi mumbu umumbu ulethwa ngomsika ovulekileyo uhulumende kwezanu-P F uzama ukubambabamba zonke izindawo kabayekele lokhu ukuba belokhu bekontrole izinto senza ama-subsidy kabavula ubusika abantu ngiyanxa ngifuna ukuyathenga umumbu ngiyahamba ngiyethenga umumbu ebhotswana kumbe ezambia kumbe impuphu ngibe layo lokhu uba belokhu bekontrole izinto ungazunika ukhuphoni uyahamba uyelithengisa emsikeni omnyama akutithi lutho kakungena engqondweni yabantu bezanu-P F ukuthi ukukontrola ukuba ubamba ubopha umsika ngesitrobhu akuncedi lutho akulibethi kudla ikhuphoni vele yinto yokuthi kalilungisi mumbu liyathatha nje umuntu ayelithengisele omunye umuntu hathi sokutshengisela ukuthi abantu bezanu sebephelele imizamo lapho madoda
babathi uma yakhuluma lapha umnumzana Ngwenya uthi hhayi abantu bezanu sebephelelwe imboni
usela wenkosi yabona yabona izanu iyayizonda kakhulu andi aba beno kuhle ngoba kwesikhathi bayaknowledge bethi hayi izanu yesiyenze lokho kwesikhathi bethi hayi uhulumende ibe separate but nxa sokukuhle bafuna bethi hayi uhulumende izimele yedwa nxa kukuhle bethi
hayiyenze
lokho anyway yike ngithile kona ngathi hayi asikuthi ndoda yikuphelelwa ngikubonisana ngoba ntabona abanye abantu abafisa imbono naleyo ngama-civil servants abanjengami layo usitela kwesikhathi asikwazi nokuthi basupportane khonaphana phakathi nokuthi bona waye befake khona kwana sikwazi enxa ngumuntu vele ofuna ukulimazi uhulumende yena ephakathi kwafana ngoba ekwazi ukubamba ihofisi ethize ndawo ngendawo asibiseni imibono yethu nxa ikhuphoni siwenda lisebenzele sinhlekuthi hayi lisebenze lapho lisebenza khona hayi abantu bavuta kuyasebenza kusebenzekuhle kunjeyano nge-price ukusubsidiza babasiyela vele uyafunakala uhulumende wonke amazwe wonke jikelele uvele nje umsebenzi yikhona okuthi nxa sokuwoma kumele abuye azosubsidizela abantu bakhe ngoba vele ampini usebenza ngemali evele ebantwini yona lana kuthiwa ngama-taxis uhulumende olalelayo kakhulu angaze mona uhulumende olalelayo njengopresident wethu umdabani uyalalela lokanowesabisayo ngikhuluma sokusase uyabe lapho ezolalela abantu balapha emathebulelweni into eyangayenzakali kudala sesilobaba washiya bamgalo wayengathanda ukubuya kakhulu lapho koBulawayo but lo wethu lo hawu hlale esifikile njalo nje lapho koBulawayo azalale le sitedawu sesikwazi ukuthi isitedawu siyalalwa uyalala lapha sibile efuna uzolalela abantu bangabe emathebeleni so asimtsheleni asibatsheleni abakuhulumende abathethe and akulani le khadi yephati akulani lani kulani lokuthi wena uyisakhamuzi sesigaba esithize nxa ngiwephumula ingafikela ephumula east kokhava siyibone nathi impuku ibuyile asoze sivume njengezihlalo zephumula east ukuthi sibone amanye ama-rolles esiyemuva sithatha esihamba but nxa isetown lapha bayafikela banobona ama-rolles esithatha futhi eseyikhipha kwi-bakdo ngale ungababuza ukuthi hayi thina mzakwenye ishopu ethize esemgamini sihambisa kwenyishopeni esemagwegwe uyaphelela phela la iphawu but ma isifike emagwegwe sesithi hayi hayi but imbobela isizoyekite emagwegwe kumele ithengwe yithi abahlali balapha emagwegwe anti mna that's another way ukubamba i-corruption lokuthi yona impuku itholakale ebantwini bonke so singapho kuhlala ngokuzonda ngesizweni lizani bemsomers vele konke ekwenzayo vele awusaboni into enhle ngayo akula asisiki indawo sinye kanjalo
ungasigqibela mnumzana ngwena
ye mina ngithi mina ngilokhu engichasisa ukuthi impuphu yayikhona iZANU-PF uhulumende weZANU-PF engakakhulumi ngokusubsidiza baphunga ukuthi nje besibesubsidiza yahle yanyamalala kutho ukuthi kuyahambelana la mapholisi akhona athi umfika kavuleke abantu bathenge umumba lapha abakuziwa khona balungisa impuphu yabo baphenga impuphu laba abafunakho abantu nxa becomputa yehla